izinto bezivele zikhwela eZimbabwe kakhulu, kodwa ke lokhu esikubona kuza kwenzeka lokwenzakala khathesi ngemva kwa midterm budget kuyinto embi kakhulu, ngokuba nxa sekukhwela ifuel kwakhwela lamandla kagesi kusho ukuthi yonke into iyalandela, ngoba phela nanku yonke into ifuqwa yilezo zinto ezimbili, ihanjiswa ngamandla kagesi kumbe ihanjiswa ngemota zokuthutha. Abamabhizinisi nxa sekukhwele lezo zinto bayadilisela umthwalo kubathengi, abathengi bathwale nzima. Asikhumbule ukuthi abantu abaningi vele kabasebenzi phakathi kwesizwe, ibhajethi likayikhulumi ngabo labo bantu ukuthi izabadalela njani imisebenzi. Lokhu ikhuluma lokhuyana okudlulileyo okungazange kwasebenza, kanti-ke futhi kayikhulumi ngokuthi laba abasebenza izabakhwezela njani iholo, ngaphandle kokuthi nje kuphelele emlonyeni. Nxa ukuzwa ukukhangele kusenziwa kumenyezelwa lebhajethi, kakubonakali lezo zinto ezizazala imisebenzi ebhadala abantu, ezizakwenza ukuthi abantu bafice izinto ezitolo zithengeka, ezizakwenza ukuthi kube ne-foreign currency, kube ne-fuel, kube ne-electricity, singacitshelwa, singalokusedelwa, kungabi lobunzima. Asikubonanga ku-midterm budget khona lokho, yingakho-ke siyikhala kangaka.
Kuyini kahle kahle Ncube okumqoka elikusolayo ngebhajethi kaMthuli Ncubele?
Esikusolayo ku-supplementary budget kumbe okuthiwa i-midterm budget kuningi kakhulu, kodwa okukhulu kwalokho yikukhwela kwamandla kagesi, yikukhwela kwefuel, lokukhwela kwezinto okuzazaleka khona laphana kule budget. Kanti-ke kasiyiboni isebenza ukuthi idale imisebenzi, iguqule isimo somnotho, ikhwezele abasebenzi iholo labo, iyenze ukuthi zonke izinto abantu abazidingayo ezitolo bazifice zikhona. Siyiboni lokhu kubeka usizi isethesa abathengi usizo olukhulu, ngokuba phela nxa ngabe sekuthwaliswe nzima abantu kumbe kwathwaliswa nzima amabhizinisi adlulisele ebantwini, abantu bathwale nzima. Ngakho-ke phakathi kosizo olungaka esivele sikilo singabathengi singabantu, besingakhangelelanga ukuthi uhulumende abuye futhi asethese amalahle ekhanda, asithwalise nzima okwedlula lokho esivele siyikho khona.